lingali tshona njani endabeni izethu lamhlanje. Uhulumende wethula ibhodi ezaqondisa umsebenzi womkhambo wemali oweZimbabwe Stock Exchange ekhokhelwa ngunkosikazi Caroline Sandura. Ukudonselana lokulwisana lokhe kuqhubekela phambili ebandleni leZANU-PF. Unobhala jikelele webandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, umnumzana Moses Mzilandlovu uthi lanxa exotshiwe esikhundleni sakhe uzala esebandleni leli. Okwezempilakahle, abasebenza kwezempilakahle yabesifazane insane kanye labasakhulayo sebemukele isiphiwo samazwe aweEurope esikhangelelwe ukuthuthukisa kwezempilakahle. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo ele Highlanders selilomsekeli kamgcini sihlalo omutsha ngemva kokhetho oluqhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo leminye imidlalo ebikhona ngempelaviki. Kulive Talk lamhlanje sikhangela ukufuthelana lokulwisana phakathi kwebandla leZANU-PF kubangwa izikhundla. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wa 8 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-12080-15460 kHz ekushort wave. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.